Blessing Zulu lichona njani Zimbabwe omuhle siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lisola uhulumende ngokuqhubeka evalele abasekeli balo abayisikhombisa esitokisini lanxa umthethwandaba obuthe bakhululwe izolo.
Lokhu kuyatshengisa sobala ukuthi uSmith usevuke wama ngenyawo usedlula uSmith esasimazi eswala laye sisilwa lamabhulu sisibona uRobert Mugabe labonkomo besithi bayasikhokhela kodwa namhlanje sesibona uMugabe sevuke uPepetani.
Ibandla leMDC Renewal lithi amalunga alo kasoze alalele inkuthazo kaMnumzana Tsvangirai yokuthi aphenduke kubandla lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole kakhulu abatshutshisi bakarhulumente ngokuqhubeka bevalele abasekeli beMDCT lanxa umthethwandaba kamantshi unqume izolo ukuthi kumele bakhululwe. Ilunga leMDCT ePhalamende uRonia Bunjira ubotshwe labanye abayisithupha kuliviki besethezwa icala lokutshaya imota zamapolisa ngemva kokutshengisela eHarare besola umbuso weZANU-PF. Lanxa umantshi ebavumele ukuhlawula imali yesibambiso ukuze bakhulule, abatshutshisi baphange basebenzisa umthetho weCriminal Evidence and Procedure Act wabapha imvumo yokuqhubeka bevalele abasolwa. Lokhu yinto esolwe kakhulu yisiphathamandla seMDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Lokhu kuyatshengisa sobala ukuthi khona uSmith usevuke wama ngenyawo usedlula uSmith esasimazi eswala laye sisilwa lamabhulu sisilwa bona uRobert Mugabe labonkomo besithi bayasikhokhela kodwa namhlanje sesibona uMugabe sevuke uPepetani idlozi likaSmith seliphume kuye. So njengoba seliphume kuye sithi thina nxa walwa lo Smith ngaleso sikhathi esilwa laye walwa wazi walithwati lizwe ngo-1980 siza kulwa laye uMugabe size silithaye size siyithathe inkululeko yakhe, inkululeko yethu asesithathele yona. Because akula muntu ofuna ukuphila elakhe ilizwe athi walilwela ufuna ukuzivusa kube sokusiba lo munye umuntu othi nxa ekhuluma etshengisela lokhu afuna ukukwenza ukuthi hayi lokhu kakuhambi ngendlela athathwe abotshwe anikwe ibheyili ngamapholisa kodwa kuthiwe umuntu lo kasoze aphume entolongweni. Kuyatshengisa sobala ukuthi yikho sithi kona uMugabe senguSmith ophindwe kabili. Thina abanye sasikhona empini sasisilwa lamakhiwa siyakwazi sikhuluma ngento esiyazi uMugabe into ayeyikhuluma ngo-1978 kasonto ayenzayo kathesi usesenza izinto ezijiyeneyo lalezi ayezifundisa abantwana. Nxa ungukhulu onjengoMugabe kufanele uyangeke abantwana bazakufa bekukhafula bathi phu ulamanga khe ngoba wasifundisa khona ayisikho wenzayo.
Imithetho esetshenziswayo lapha imithetho esolwa ngabantu abaningi njalo imithetho ebivele ikhona ibandla lenu lize lingene kuhulumende. Kungani lingalwisanga ukuthi yesulwe leyo mithetho ngaleso sikhathi?
Kuningi okulwisayo. Nxa sasingena kuhulumende into yakuqala esasifuna ukuyayilwisa kakhulu kwakuyinto yomnotho welizwe ngoba abantu babengasakwazi ukuthi imali kuyini, abantu babengasakwazi ukuthi ukudla kuyini, base bencedwa ngamakhiwa babebuya beze banika ukudla okwe-World Food Program babengasakwazi le mpilo esasikwenza kwakuyikuseva impilo zabantu and impilo zabantu ngasoleso sikhathi zaseveka. Okulandelayo nxa usilwa i-revolution yi-step 2 esokuthi siyakwazi ukuthi sesilwile impilo zabantu sezisevakele abantu abasafanga osokuseleka ukuthi khona impilo zabantu zibe ngcono ngoba nxa kulokhu kuseselo diabolosi lo esimaziyo onga sebenzeli impila kahle yabantu kufanele sikwe la esiqale simkhiphe kuqala andubana sisiya ku step number 3 and esikuchoyo ukuthi i step esesilandela kade ukuthi kufanele ukuthi abantu bonke abaZimbabwe ba abekwazi ukuthi na usiye stolo istolo kasibhalanga zani PF kumbe MDC istolo ufika uthenga ngemali efana nayo nxa udinga umsebenzi umntana akho edinga umsebenzi kawubhalanga ukuthi zani PF kumbe MDC okuqakathekile ukuthi uhulumende okufanele abuse abantu kufanele abekwazi ukuthi abantu babuswa ngokuhlonipha behlonitshwa ngoba bangabantu bezimbabwe beholder ama ID athengisa ukuthi bangabe zimbabwe
umnumzana Pedniko Pepe isiphathamandla sebandla leMDCT lanxa umkokheli weMDCT enxuse abantu abasuka kubandla lakhe besiya kwamanye amabandla agoqela eleMDC Renewal ukuthi baphenduke ibandla leMDC Renewal lithi amalunga alo kasoze abuyele umnumzana Tswangirai wethu leombiko izolo esithi abangaba befuna ukuphenduka babapha kuze kuyephela linyanga kodwa umgcinisihlalo weMTC Renewal umnumzana Semsipe Pankoma uthi akusoze kwenzeke lokho
ngiyabonga amazwi awakhulumileyo and ukunxusa kwakhe kodwa-ke engingakutho yikuthi uyabe uyisiphukuphuku kakhulu ukuthi uphume eGibhithe ubuyele futhi eGibhithe ufana lo muntu odla amahlanzo akhe angiboni ukuthi nxa kungaba kuyithi azi-renewal kubona sibuyele ku-MDC yakhe siyabuyela njani ngoba ubaba lo sabexpela ephathini
kodwa libona yini ekhona amalunga ebandla lenu amanye nje angabuyela kuTswangirai
angiboni actually baningi abazaphuma kuye futhi ede ukuthi ababuyelayo kwabazabuyela wonke umuntu ongekhoyo kuTswangirai ngaleso sikhathi uyakwazi ukuthi why engekho ungeke bafuna ukubuyela futhi kube ama-stress thina esiku-renewal sesile peace phakathi kwethu sokuthula kuzwa ukhululekile kuhlukana nabantu abanjengalabo so ukuthi umuntu akuyi-invite ukuthi akuyi-invite ukuthi ubuyele entweni eclear ukuthi ayisebenzi siyabonga nje ukukhuluma kwakhe laye uzamile njengendoda kodwa-ke akukhulumayo kuyakusebenzile
zona izinto zihamba njani ku-renewal kulezi nsuku siyazi beliqhuba uhlelo lokubumba ibandla likhulumisana labanye lingaphi kathesi
ngingazi ukuthi abantu bathule nje bafutheleni bephakathi kwale inhlanganiso eyayikhokhelwa nguTswangirai okwakathesi sesenzile ukubhoda esele sikwenze senzile i-restructuring ye-provincial councils and assemblies e-Harare e-Mashonaland West e-Mashingo e-Manicaland e-Bulawayo e-Matabeleland North e-Midlands e-Midlands South said 1 August
umnumzana Semsipe Pankomo ngumgcinisihlalo webandla leMDC Renewal okwamanje ke ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazana
siyalambukela kuhlelo lwenu olwesiphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga eLezimbabwe libikwa lingelesithupha kumazwe ananza umthetho we-SADC Protocol on Gender and Development obona ngokuthi inani labesifazana abangamalunga edalela ephalamende liyalingana labesilisa ukuze sicubungule lolu daba lamhla sixoxa lonkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edalela ephalamende njalo ophethe izikhundla ezithile ezobukhokheli siyakwamukela kuhlelo masibandi
ngiyabonga
kambe eleZimbabwe liyifanele linhlonipho yini
ngiyabonga kakhulu ukuthi nginxusile lami ukuthi sizoxoxisana ngalolu daba eZimbabwe lapha kufanele ukuthi omama bebe ngabatshelwayo ngokwenzakalayo bebe ngabathethwayo njalo ukuthi babe zinkokheli ngoba umama yena ephruvile kumbe umama etshengisele ukuthi yena ama-leadership qualities ulawo umama ephuvile njalo ukuthi yena afanele ukuthi ekhokheli sokwenza ke sikubonile ukuthi inhlelo kumbe izikolo ezikhokhelwa ngumama kumbe luhlelo olukhokhelwa ngumama bayakwanisa ukuthi bakhokhele, bayakwanisa ukuthi basebenze ngendlela eziphezulu phose ukudlula abantu abangobaba.
Siyananzelela njalo ukuthi amazwe akhokhelayo phezu kwele Zimbabwe agoqela iSouth Africa, iMozambique leTanzania. Kuyini okungumzekeliso omuhle oyake ukubone kula amazwe?
Bonabo South Africa izikhathi eziningi sibonile ukuthi indlela ababamba ngayo imisebenzi abantu abasesingathi ngesilo ngoku-transparency and omama izikhathi eziningi ngabantu you are not corrupt, you won't entertain corruption. And siyananzelela futhi ukuthi omama they are the best managers, the best workers, the best organizers, the best economists and so forth. So kufanele lakhona futhi eZimbabwe lapha siliphiwe lelo thuba, siphiwe leyo chance sikwanise ukuthi lathi sitshengisele ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sikhokhele ngendlela eziphezulu.
Sinanzelela ukuthi eleBotswana leMauritius lilokhu lingakangeni kuhlelo lwe-SADC lolu olokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa. Kuyadingeka yini lokho kumbe ungathi abesifazana kulawo mazwe bazijabulela kunjalo lapho kungananzwa khona amathuba? Sikhangela lamazwe anjengaboSwaziland.
Iqiniso elikhona yokuthi omama e-Afrika izikhathi eziningi besivele singabomama bemakhitheni, besivele sizalele emakhitheni, sisaziyo ukuthi sihlala emakhitheni. So amazwe amaningi e-Afrika la sivumelene thina njengenkokheli ezintsha eziseparlamenti, sigoqela amaphalamenti wonke, siyakhuluma nge-SADC. I-SADC sasihlangane thina namanye amamembers of parliament awe-SADC sivumelane ukuthi kumele sincedisane labomama kusukela from grassroots level kusiya phezulu, sincedisana bavula amehlo bakubone ukuthi umuzi phela ngumuzi ngubaba lomama, umuzi wakhiwa ngubaba lomama, kawakhiwa ngubaba kuphela. So kuqakathekile ukuthi baphume lawona amazwe anjengaboSwaziland obelokhu besalela emuva, kuqakathekile ukuthi baphume babe involved just like everyone else, bebe on board engathi ngesilungu on board, baqalise ukuparticipate-a sincedisane sibumbe phela u-Africa, u-Africa olabomama abahlakaniphileyo, u-Africa olabomama aba-up to date. Omama bafanisa ukuthi bancedisane labo baba amazwe abo aphumelele.
Ke sikhangele uqobo lwakho, sowakhokhela njalo uyakhokhela endaweni ezithize, ungake usichathekele imbali yakho lokwenzayo kathesi?
Ngiyabonga. Mina e-parliament ngu-deputy chief whip, which is an influential position. Kathesi ngikhokhela MDCT, ngingu-acta chairperson we-province yakoBulawayo. Kakulula izikhathi eziningi obaba babe bekhangelela phansi kumbe inkokheli zabe zikhangelela phansi. So into ekhona, into esisele ukuthi umama adonse intambo. Umama engabuyela emuva lami nginje ngiyazithela ukuthi ngiyakwazi mina ukukhokhela, ngeke ngibuyele emuva, ngeke ngizidonsele phansi, ngeke ngizikhangelele phansi. So ngiyaqhubekela phambili, ngifika ngumzekeliso, ngitshengisa abanye omama ukuthi women can do it. Kanye buyele emuva, abanye omama baza babona ukuthi hhayi, siyakwanisa ukukwenza.
Ungathi abesilisa bayakwamukela kungela kuchothoza okulobandlululo okungeke kwaqondiswa kubo abesilisa?
Okwakhathesi abachothozayo sebesiba balutshwane, but otherwise obaba abaningi sebekwamukela ukuthi omama they can lead just like anyone else.
Ubona ingani kuyini okungenziwa njalo ukuthi abesifazane abaningi bakhokhele?
Mina ngizakhuthaza abomama ukuthi bakhangele njengelizwe elinjengeRwanda. IRwanda isase igenocide, babulele nabantu beRwanda, bavumela nabantu beRwanda ukuthi hayi, khathesi thina sesifuna ukuthi omama besikhokhele. 65% of ama-parliamentarians eRwanda ngabomama. Sekuqakathekile ukuthi silingisele kwamanye amazwe, sikope kwamanye amazwe, thina sizabe sisebenza njengabomama abakhokhelayo eZimbabwe ukuthi lathi sivula abanye omama amehlo, sibatshengise ukuthi khangelani uRwanda. Kathesi uRwanda ngengavakathela khona, into kuhle kuhle, into zonke ziyahamba kuhle, bayalalelana obaba nabo bayazehlisa kubomama, omama nabo bekhokhela. I-Speaker of Parliament ngumama, ama-ministers amaningi ngomama, into ziyahamba eRwanda.
Siyabonga kusichathekela ulwazi olalo. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke imalapha ingxoxo yethu. Siyabonga.
Ngiyabonga.
Lapho lizwe eziphathelane labesifazana, sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo East edalela ePhalamende. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazana lithiye njalo indlebe ngeviki ezayo. Kudaba lokusithokozisa lamhlanje olugqiba uhlelo lwethu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomculi osacathulayo ohlabela ikwele South Africa, uSimankiwane.
Igama lami ngokuphelela kwalo uSimangaziwe, isibongo sakwenkiwane isteji nami isteji nemusima abangibiza ngalo mangicula kushukuthi kuzalweni ngizalelwe eBulawayo ebubi eRosebank Farm ngafunda khona ke eBulawayo inkulumane ngayi nase Foundation College ngizala uma uMandlovu nobaba uNtwane unfortunately sashona angiyokuzabona lento engiyenzayo manje.
Yeah, akusitshele ukuthi nxa usubhala khona lapho-ke umculo wakho lowo uzwa ongani kuyakugitaza kuyini nxa ubhala khona.
Okay, ebhaleni kwami umculo kusho ukuthi ngibheka izinto ezenzakala nsuku zonke, izinto ezimbi nezinto ezimbi ezenzakala ebantwini nezinto engifisa ukuthi kuba zenzakalanga, nokuhlukunyezwa kwabafazi emshadweni yabo namadoda nawo-ke ahlukunyezwa. Kusho ukuthi ngibhekane nasekuthandaneni kwabantu-ke nama-solution, izinto engifisa ukuthi mhlawumbe kube ma usibani engenza kanje angeke wenzeke into ethile.
So siyabona ukuthi-ke ule single yakho leyo kuthiwa i-Head Enough, akusitshela ukuthi ubhala ngani lapha.
Okay, u-Head Enough ngibhale ngomfazi oseshiya umshado wakhe, umfazi obehlukunyezwa indoda imhlukumeza enyameni nasemoyeni, indoda beyimshaya imshayamanga ingalali naye nje yazi emshadweni abantu angithi abashadileyo kumele kwenzakale something. So bese imiyeka kubonisa ukuthi vele inabanye abantu ngaphandle. Wagcina ebona-ke lo mama ukuthi ithi ngishiye ngoba ngizubuhlungu emnyameni nasemoyeni, ngishiye ngiqhubeke nge-life yami.
Ye, okwenze
akubona omamama bodwa kuphela abahlukunyezwayo nabo baba. Ngathi le ngoma ngidedicatele ukuthi umuntu ohlukunyezwayo ku-relationship thola ukuthi mhlawumbe uhlukunyezwa i-boyfriend or i-girlfriend kanjalo.
Ye, akusitshela ukuthi okwenze wabhala khonokho kuyini.
Okay, owenze ngabhala bengibona ukuthi abantu akumelanga bazifostele, bebona ukuthi abakhoni ukuthi baqhubeke ku-relationship ngoba i-relationship enokuhlukunyezwa ngaphakathi ayikho healthy.
Ye, okwamanje uphehlani, akusitshela.
Okay, manje ngiyenza i-album yami enengoma eziwu-12 nazo ezinye zi-about abantu abathandanayo.
Ye, akusihlabelele phela kancane uphothi cha nje.
Okay, lena-ke ngizoyicula indoda ezothola umfazi nomunye umuntu endlini.
Ehhe.
Indoda izobuza ne ithi ogabani lo mfo ogabani ogabani ngifuni nakumbona ngithi ogabani lo mfo makahambe makavaye ngifuni nakumbona. Umfazi aphendule athi, wait a minute, let me tell you something. Wait a minute, let me tell you something. Let me finish, This is my boy. Wait a minute, let me tell you something. Wait a minute, let me tell you something. Let me finish, This is my boy. Boy, you went away from me. You went away from me. You never wronged me. You never called boy tingitini.
Kwamnandike, kwamnandike. Ungatshelani-ke abalandeli bakho.
Okay, abalandeli bami ngithanda ukubatshela ukuthi bangalilahli ithemba noma yini umuntu afuna ukuyenza.
Ye, awubone-ke simanga, sibongile kakhulu, ungadinelwa kusasa.
Bonga mina.
Enough and I'm going. I've had enough and I'm living. Getting my box off here. I've had enough and I'm living. Had enough and I'm going. I've had enough and I'm living. Getting my box off here. You never treated me like a woman. Never treated me like a lady. You never treated me like your wife. No, your life.
Siyabonga Sima Nkiwane, ingoma kaSima esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kulelanga langomgqibelo. Kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
You
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.